umthetho lo awusayinile namhlanje sibona ukuthi uza kwenza ukuthi impilo ibelula even kwabanye abathola ama low incomes iumholo ophansi ize kuza kwenza ukuthi impilo ibelula ngoba njengoba sisazi ukuthi eMelika kakhulu izinto ezikhanele le health kakhulu izinto lezi ziyadula kakhulu njalo lokuthi ayehlise nje indlela ama taxes abantu awehlisa ephansi kuza kwenza ukuthi labantu abasebenza basebenze besazi ukuthi akusafani lokuthi mhlawumbe uthi usebenzile wathola $500 kodwa ekugcineni uthola ukuthi esikoleni sakho susala le 250 kodwa ke enye yakho lesisale ku isithethe i-tax so kuza qhuquzela njalo ukuthi abantu babe lomdlalo ukuthi basebenze udaba lwe global warming ludaba abantu abaningi esiluthatha kancane kodwa ludaba oluhlonzi kakhulu ngoba nxa sikhangela isimo somkhathi kulamalanga ikakhulukazi nxa ungumuntu oyazi ongathi ulolwazi kancane noma olothando kakhulu ezintweni ze global warming ilapho zabona khona ukuthi i global warming it's a threat kumhlaba wonke jikelele okuyinto edinga ukuthi ngabe mhlambe umhlaba wonke jikelele uyathatha ama measures aqondileyo afana lama measures nalala athathwa eMelika ukuthi sigweme izinto ezifana lokuthi icine sibona kusiba lama cyclone icine sibona kusiba lezinto eziningi ama izinto eziningi especially ama floods lokuthi ukuchisa kunqa ukuchisa kube lokuchisa okudluleleyo ukugcina ukuthola ama kusiba lemlilo evelayo kodwa ke nqa ukuthi i global warming ingakontrolwa ngendlela eqondileyo kuza gwema izinto ezifana lezela lezi esizibonayo especially kakhulu as ama floods lani ngoba ama sea levels are rise ayaphezulu okwenza ukuthi ekugcine sithola sibona ukuthi izulu liyana ngendlela esesimeni esiphezulu kakhulu okugcina kukhukhula indawo eziningi abantu begcine belahlekelwa zimpilo.